Omele ilizwe leRwanda kweleZimbabwe uthi kumele abantu bahlalisane ngokuthula langothando ukwenzela ukuthi ibutho lingagangathi uZulu njengalokhu kwenzakala elizweni lakhe. Ilizwe leRwanda lifikisa iminyaka engamathumi amabili lanhlanu 25 kusasa kulandela ukubulawa kwama-Tutsis ngama-Hutus. UMnumzana James Musoni wethule lokhu eHarare izolo ngesikhathi kuthanyelwa emigwaqweni edolobheni leli yiziphathamandla zekhansili lezikahulumende labadabuka kwamanye amazwe.
What we learn is that as a people and as a country you need unity.
Esakufundayo yukuthi kumele abantu basebenze ndawonye bathandane. Okuqakathekileyo yukuthi abantu bamanyane. Ngiyakwazi ukuthi umongameli welizwe leZimbabwe uyazama ukuthi lokhu kwenziwe.
And at the same time when you identify your needs and work together.
Kwabulawa abantu kweleRwanda ngoba kwakulenzondano emangalisayo. Abantu babe ngathembana.
They realized because of a long term hatred that was existed within Rwanda.
Okunye njalo okuqakathekileyo yukuthi uhulumende ahlolisiswe akwenzayo njalo abahulumende babuthe kahle.
Wabulawa abantu abafika phose isigidi 800,000 ngomnyaka ka-1994 kubangwa ubuhlobo obabusenza ukuthi ama-Tutsis engadlelani kahle lama-Hutus. WeleZimbabwe kwabulawa abantu abafika inkulungwane ezingamathumi amabili 20,000 libutho leGugulawundi emathebeleleni leNkabazwe ilizwe lisanda ukuthola uzibuse. Abantu abanjengomnumzana Roma Nyathi owalwa impi yenkululeko uthi uhulumende kumele axolise ngombhuqazwe weGugulawundi.
Kumele bavume ukuthi bababulala abantu ngxeke bevumileke esiweni actually sokungabona ukuthi uyaphambili njani. Ngomnamthi sevumile icala lakhe. Ungadinga indlela ibona no ndingakhulumisana. Uthi hhayi, ngumbono wami ngomuntu uhlawule. Ukuhlawula kwakhona ngale ndlela eziningi. Ungahlawula ngoba lesi sikhathi ukuthi abantu kwa-retard development during that time. Awuzange u-retard development ye-region kuphela. Kwa-retard development yabantu ababulawulayo ihlobo zabo. Yikho ukubona kwami lokuthi abaqale bavume. Nxa sebevumile sesiya phambili. Nxa wonile uyabuya wena ngwakho. Angiwenze ngidinge mina. Uyabuya wena ngwakho. Kodwa ngifuna ukuxolisa. Uxolisa wenzeni ngenze 1, 2, 3, 4. Uyabuya wena ngwakho. Sebamelele ukuthi babuye bathi ukuthi bonile.
Ngambe kungaba lokuthula na kweleZimbabwe okungenza ukuthi uhulumende engabulali abantu mahlayana. UMnumzana Clement Moyo olela ilungelo loluntu uthi kaboni umongameli Emmerson Mnangagwa ekhulumisana loMnumzana Nelson Chamisa owebandla le-MDC lamanye aphikisayo ukwenzela ukuthi abantu bakhulumisane umlotha.
Angithemba ukuthi laba bantu kulokuhlangana okungenzakala. Enye into esuke incedise lokho yokuthi amazwe la asihanqileyo angakithi ngapha akhaya lawo kazihluphi adinga ukudlelwana loMnangagwa endaweni yokuthi balungisise i-political platform yeZimbabwe. So angiboni kungalungiswa. Bona bodwa uMnangagwa abalasifiso sokulungisa lokhu ngoba uyakhumbula ukuthi ye-unit government babevele bengafuni ukuthi labana abantu babalandele into abayifunayo besithi barongo begijima kumele kubakhupha masinyane ukuze kuthi babuyele ngoba izika zabo ziningi phela ngemuva ngale akuqondanga kubolile. So abalasifiso sokuthi kulungiswe izinto kungena uhulumende lwedemokrasi ngoba kuzachubungula izinto eziningi ezenzakalayo. Ngibona ngathi inkinga ikhona lapho ukuthi okulungileyo kuhlupha bona.
Manje kuyaphetha ngani khonokho?
Sibili mina Dube, mina into engiyibonayo kwele Zimbabwe ukuthi izana ingazake iphuswe ngumsebenzi loba sokuthenga. Kumbe ingavumela idemokhrasi kube lula kangako nje. Vote nje kakuhle sibili kule kuthula ngendlela eqondileyo sibisa wonke uZulu bese beluza ipower. Lokhu abakufisi ngitho emoyeni yabo. Akuvela ngokufuna kwabo akungeke kwasakwenzakala. Singabomo uyakwazi ukuthi nxa ngaye ngakhulumisana lo Chamisa alungisa ama-reforms ngendlela okufuneka ngayo. Hayi kona ukukhuluma ngokuthi sifuna ukuwalungisa. Awalungise ngendlela okufuneka ngayo. Uyakwazi ukuthi ziyalunga. but angalungisa ama reforms lana sevula iKhonko sebemthathela umbuso lokho akufisi.
Umnumzana Joseph Chuma okubandla lezanu PF uthi ukukhumisana umlodo lokulungisa ezombusazwe ezihluphayo kwele Zimbabwe kungenziwa nxa abantu abanjengomnumzana Jamisa bengavuma ukuthi banqotshwa ngumnangagwa ukhetho olwenziwa ngomnyaka ophelileyo.
Wonke umuntu usethwele nzima udlakala ukuhlubhu ngenxa yokuthi kona ubaba uJamisa uyehluleke ukuthi azithuke athi hhayi okusalayo iZimbabwe kayiye phambili. So mina nxa ngiqayele kufuture as long as elonke banjengomoya wona lowo akusho ukuthi kona sizathwalala ukuhlubhu sibili, kodwa mina ngiyakwazi ubana uNkulunkulu kadawi kalali kaphosisi angiboni lona uzavumela ubana iZimbabwe ife ibhishi. Ngiyakwazi ubana one day sizathola impendulo, sizathola ububelo, isolution ikhona, kodwa unfortunately ibuye sesithole nzima kakhulu.
Bona bodwa sibili bangadonsana bengene endlini bahlale phansi badle bonke banathi tiye ndawonye bakhulume ngodaba lolu bengatshelwanga ngumuntu ukuthi kumele bekwenze khona.
Yikho vele okumele kwenzakale ngoba singabantwana beZimbabwe sonke, sisiloko sihlobo sonke. Akula sizathu esingayala ukuba abantu behlale phansi bekhulumisane. Mina nginje engikhulumayo la ubaba uJamisa lwana ngimazi njengalapha lalapha duzane sibili. Ngumuntu osele wangena emotini yami wahlala esiceleni kwami sadriver sibabili, so kungela omunye umuntu sikhulumisana sixoxisana bese nathi tiye sonke besidlisala sonke ngisedalela ephalamende. So akula nto eyehlulayo ukubana sihlale phansi sikhulumisane, sikhulumisane imlotha iZimbabwe ibele ngqubela phambili.
Umnangagwa wethulela uZulu umthetho we-National Peace and Reconciliation Commission Act okhangelelwe ukuthi uzathoba izilonda zalabo ababulawelwa izihlobo zabo ngesikhathi sekukhulahundi langesikhathi kusenziwa ukhetho selokhu ilizwe lathola uzibuse, kodwa abaningi bayathandabuza ukuthi lokhu kuzanceda.